Ngiyalamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kilami umthembo othembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesinxa esiyakwenda alaywe kube le mithetho yonke leyo, njalo lokunye okuhambelana vele lomtshato. Ye, ngena khonapho.
Thithi masathi sithi nxa sifuma sisiyakwenda sihlalele ngabogogo thithi bakunaye ezikhanyembezi bekucela lo engenziwe kuthi ngisisusuzanele kube yithi sisondekothito ela emfundweni ukhulumananga uzokhale kakithi lokuthiyakwenda yikho kwabe yimthetho okuthi bale basifika khonale sishithi enze kakikani naye.
So konabo nxa sikhuluma-ke kuvuselelwa njani kwalokhu mama, kumele kwenziweni?
Ngaphandle ukuvuselela kwakhona ngaphandle kokuthi iguma lakhona abanye basesendawo umthetho wamasiko thina alokhu abadala bake ngazelani lo mali kazelantabazeyizifa khonokhwani ukuthi kwakusitshoni angikwazi kodwa babe ngazeleke ngaphani njalo umalukazana babesiyahlala kwenye indawo umalukazana bafikeke kodwane ngase ukuthi umalukazana ngaplastika la ukhangela ukuthi kwenzanjani ukhangela ukuthi uthwala kwenzanjani ngichithe kanjani isithoko sikhangelwa njani hhawu isintu sasingakuvumi into kwakuthiwa kuledale amadala besiyazihlala kedale na
ye qhubeka mama qhubeka sibili abantu bakuthakazele okukhulumayo qhubeka mama
kwakuthiwa kuledale sisihambe sakekuzedale naye shuthi abafana labo bayekuhla bebodwa ngale njalo khonokhona osokusenza baba ukuthi abafana sikekuhlezi ethithini lamankazana yikho sokubangela izinto ezinto ukuthi uzosethi abantwana bamethiseni ngoba bezagcina zikhalisana emhlaleni ngasekesifike kuhlala kahle abantwana behlala kabi abafana bengabekhaya sekedinga bebona into ezingaqondange ukuthi bazibona yase bafana bami siyahlala khatshana le isehlana nabo babedalele engabafana sikuthina sisaphila okayaayo sithi yamhlabe sithi balibiza kuzothi njengomntwana oyindela kwezizane elafunda kusha khona khona iyakutshela lela lobomfana ngibesekukhombiswa kwezizane lo uvele isikwazi ukuthi ngoba wakhe manje ngabe sihawa sethe-child abuse yabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona bathi kethina sasikunxa sikhomba ubaba uyake ekhulele ukuthi kubanzela sona abakwezizane abalazikhala laze lagida kungelazikhala anto yabona into yayiqakekethengiswa akalankomo akalazithala
ye so zikhona qhubeka ye
akalankomo akalazithala uzasukudleni kumekobani abantu bakhona bayavuka ukuthi bayavuka bevuka njani but batho ukuvuka zobuhlungu kuthi kubani bayavuka angifuna into engenzela khona yamajaha ayekhula aze akhule amantombazane awakhathesi bana awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhula aze akhule futhi ajiye ukwenza umntwana sejike nawe uzosethiwa umntwana osekhulile nawe uyenze isintu sokuthokotha umntwana wasekhulile uyenziwani kwenza kakhathesi vele uyakungazazi lokuthi umntwana ekhulile kumbe kasekeselekelana ukuthi ungakhula uyenza so ukhule uyenze so asazi
hayi-ke lamhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu nxa ungayilandela liwulandele egumeni iguma lakho lo liyabe lipholile lizokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besidaba labulemhlonipheke ha obani akhe bafana ngomuzi yani ngenxa yendeko oyakunayo egumeni usuke layo uhlala labantwana batsho ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hayi-ke siyakuzwa kansela nkosikazi Dube khona ngapha-ke insika sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyabonga kakhulu lingadingi
hayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje sivuma lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo othembayo uGibbs Dube bengixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 insiza asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo
ngiyabonga kwagcinisa
ayawutshela bathi salulandela
salulandela
yiwo lomzimu
abadala
kwagcinisa ayawutshela bathi salulandela
yiwo lomzimu
Salulandela
Salulandela
Yiwo lomzimu
Sigcina amasiko wethu